siyananzela ukuthi umhlangano iba menye ethatha indawo bese sinazela ukuthi lanele izwe lezimbabwe owethu umongameli umnangagwa upresident uba yingxenye yaleyo mhlangano imhlangano ile eminingi kangako kodwa singananzelela xa sekuhambe kuleyo mhlangano asinaze sibone utshintsho olukhanyayo ezimbabwe ngoba ngakusa ngotshintsho sikhuluma ngokuthi lapha sivusele zomnetho welithi sesithoni lapha sisise ngxenye imhlangano enjengale besikhalele ngxa yokungavela khona ngale kube sekule mpumela ukuthi sithole abantu abangabuya kuphelela umnotho welizwe ngokuyimfesa ezimbabwe kodwa khonoko achazise kuwona nanxanje kuba yimhlangano enjalo abantu abaningi ezimbabwe kathi esesinanti upresident uyahamba nje ukuthi achithe imali yezimbabwe ethi yakhonayo but eqinisweni ukuthi kuvuselela ezomnotho welizwe kuvusela impilo zabantu ukulungiswa kuku-improva kwe-service deliver ukulungiswa kwemigwaqo noba kubona imigwaqo ethile ukuthi izibhedlela zibe le mithi ukuthi izikolo zibe nezikolo abantu abantu bangafunelapha kuyohlahla sekubona kwayo khonoko nezinye indlela abantu bezibayibali beyo kuthi hayi kuyindlela nje ukuchitha isikhathi esuka ukuthi kudliwe imali kodwa kungela mpumela ekhanyayo ebambekayo.
Umhlangano lo uhlose ukukhangela izinto ezingaphathisa ohulumende besikhathi esizayo njengeZimbabwe. Libona sengathi lokhu kuyahambelana na leZimbabwe?
Ye, eqinisweni into esihlala eZimbabwe ukuthi ngakhuthwa ngohulumende wakusasa siyananzela ukuthi eZimbabwe akusiphathisi kangako ngoba siloko sithethe ilizwe siyakwazi uhulumende obekhona eZimbabwe sibe nguhulumende oyedwa weZANU-PF namhlanje ngokunjalo futhi ngananzelela khaya ungathi lokwenza kwezinto kwama-systems afakiweyo ezimbabwe akutshengisi uhulumende ulayo ingqondo yokuthi kusasa kube labanye uhulumende abangangena abangasiwo zampiwa so ngokunjalo sokuthiwa lokwenzibabo ukuthi engxenye le samit ekhaya libanayilungiselela uhulumende abanye abazayo kusasa kuzaba nzima ngoba bathi bona isiyona bathi teach an old dog new tricks.
Sizwe umongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame esithi iAfrika kufanele ibe lelizwi linye yena lisukuzimela njalo isebenzise ukutholakala okuzekazileli ukuthi izithuthukise. Libona sengathi amazwi la angaphathisana.
Yes, le inkulumo enhle ledwa ngumongameli uKagame njengoba ekufaka and futhi ngumkhumbulo omuhle ukuthi ke sifunde ukuthi njenge-Afrika into zethu zibambe siziku-improve thina ngoba ngakhayela ngasikhuma nge-Afrika sikhuluma ngeZimbabwe silezinto ezingeyama-minerals esilawo ezenzele ezenziwa phansi ezilethe imali eningi ukuthi vele ilizwe singazimela kube khona into ehluphayo ukuthi into zokwalezi ezigejwa phansi amazwi esingejiphe ezimbabwe lapha zidliwa abantu abalutshwana kulobu ugwelegwele kule corruption kulabantu abathatha izinto bezivela siyakhumbula kahle sukuthi okwenzakala ngale mani kaleni endaba yamadamu kule mani ka-16 billion eyanyamalalayo lomongameli losowasishiyayo umoyo umgabe wavuma ukuthi imali enjalo inyamaleni kodwa kula nto eyenziwayo so sizama ukuthi amazwi kaKagame ngamazwi amahle kodwa ngendlela esibona ezimbabwe abantu belobugovu abanabo asiboni kungenzakala khonokho ngoba lokho esizakuthola bona abalutshwana abalamandla abasezikhundleni abalamalinki ezanti ngoba badla bodwa bengayimprove impilo zabanye abantu.